lokho esikubonanga lezinsuku umhlola umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sika Mgabe kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama declarations afana nena lawa bawenza ama declarations lawa ngesikhathi sika Mgabe bekani kubana kwagcina ngani lo umnumzana abambiza umsubele ngento ayikhulumayo leyo kujwayelekile vele ukuthi basuna ukuncindezela abantu abakhuluma ngo 2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lanxa singavumelani lakho abangavumelani lo 2030 balelungelo labo so uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama views angahambelani lalokho okukhulumayo siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathi nesibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka 2030 sizabona ukuchiswa kwezindlu ngenxa ka 2030 sizabona ukuchawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka 2030 kungenxa yokuthi ama proponents ka 2030 kawafuni ukuzwa omnye umuntu olomunye umbono ohlukene lapho
ye kwalethi yamuzwa lapho yakhuluma ke ubaba umlalazi ngena khonapho chuma
mbona ngathi into exactingleyo that I picked from inkulumo kababa umlalazi ukuthi udaba lika 2030 luya ngokukhetha komuntu angithi sithi sikudemokrasi so nxa sikudemokrasi kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleni kwakhe u-2030 kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho nokho ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 sowumele wena ongakholelayo ukusuqasa ukehlukumeza kayisikho into leyi yinto omele ube wazi ukuthi ilama-process i-constitution yethu yezimbabwe ilalo ilungelo lokuthi i-amendwe at any given time yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo athetha ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha umele uyenze lokhu yenze lokhu uyenze lokho so akulantembi nxa kunomuntu ofuna ukukwenza khonokhwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule ikhabinethi kuye ephalamente kuze kuyofika ebantwini so kuyi-referendum khonokhwana anti yiyo phela ikundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo othi kona nxa kunye sevota uyes okunye vota uno kube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zizihambela nje kuhle
yes awuzakakhulu golide ngena baba mlalazi umphendulo ugolide khonapho
mbonani ugolide siyavumelana ngiyethemba ukubana soze sivumelana emini ebusuku bakhiphe izinduku so far esikubonayo yikuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanye ngani sebelelungelo ukudlula abanye yikho ubona lo minister we-government nothi umuntu wezanu lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030 lapho golide siyavumelana abantu bezimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphikisane le nto abangavumelani layo iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret isikhulunywa publicly isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela abanye bazibanxusane lasemaplazini bayayikhuluma ubana yindaba eqondileyo kodwa-ke singakhangeleli lokhu ukuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-west lani lani sokuyindaba esidakayo ukuthi nxa sesehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle now ugolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana kathi kuzani wayi kungadedelwana wayi kukholwa umgabe la enjana la selimendosile ama-province including ibulawayo province kagolide yayisendosile ukuthi ugushungu ufela fele khona kwazi kwangenela amasotsha labo mnangagwa bamkhipha aliboni yini golide ukubana lisidonsela komnye u-2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda abaleke futhi ezweni abanikazi belizwe amasotsha sebelifuna bhek ilizwe labo abamnikeza lona
yes awuza kakhulu umlalazi gqiba khonapho golide utsho lokuthi kulokho-ke ongani ngokugadaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye wethula khonokho njalo lokuthi katahlala isiba lokufanayo kusukela kusase kulomnumzana kumbe ngithi umoyi uRobert Mugabe kuze kube kuthi lamhlanje kuyini kanti
uHonorable Mushere Minister of Information and Publicity uqondile nta ukubana akhiphe koloku akukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ukungangeneli izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements usufuna ukuvusana kwabanye abantu abahlaleleyo lapho abahlezi khona andiyabo yiko nje kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha ongamfuniyo naye angamfuni emelapha asingabi laboreu labasebephakathi labasebephasi ufuna ukwenza izinto ezizagcina zixwega lo ofunayo nalo ongafuniyo begcine sebelimazana benza kanti ambethwa ngama-christian organizations abangcwelengcwele bona bekwazi injongo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ubudlwangudlwango bafuna ukuthi abantu bathani.